So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 20 kuzibandlela 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure, into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje, ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order eBulawayo Central bafikile emzini wami bengidinga, bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula, uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqala ngolwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. uMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza qiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele-Switzerland. uMnangagwa ocotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye otshiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi ngawe uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemetheka umlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso awusacitheki sekubona sithi uzophenduka uzovula. Isenzo sakhe lesiyambona sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kunengi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa akhona wekhulu. So makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure, into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje, ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. UMthwangwa siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile bato sehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje echiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utsha abantu elimaza abantu bebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa wona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awezetrp behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzedinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe nombhobho onjenge AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masotsha okuthiwa batshontshe iziqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabegede le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangahambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo weMDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzisa kuphela kukhulu okuzayo. Sekume ilonga lezano PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
Angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani kodwa ke abantu labo bamele beziphathe ungakhangela into kade senzakala amalanga la kulabantu abasebe thatha umthetho bewufaka ezandleni zabo besenza izinto ngendlela abathanda ngayo umthetho sozobayekele bonabo bantu njengokuthi ngithi mina abantu labade bechisa impahla zabantu bechisa izimota besenza yonke into yokunjalo bebulala bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe bebajikijela ngamatshe hayi umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke xa kukuthi banjani kumele bafinyelele kibo umthetho bafinyelele batholakale labo bantu bajeziswe ngendlela eqondileyo yiko engikubonayo kuphele kukhona kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu yibo bona abantu xa sebelandelelwa futhi umthetho usuba uyisandla somthetho sesibafinyelela sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama
abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo kambe bahlukunyezelwana bantu sokuyikukurawundi yini
ikuthi khonokho kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye lo yabenika isicicile lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lo kwenzakala lo kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile abafana abanyade bengitshela besekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyuthi zingaluthwa kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa bathi balimele labo bantu ade besenza khonokho kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi kukhulunywa ukuthi amapolisa athe esenza kumbe amapolisa othi evikela abantu baba ukuthi izalukazi eziye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhadi wehlukuluzwa kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu achitshwe emoteni yakhe echishe imoto ukuthi uyangaphi wena uyangaphi asomthetho lowo njalo xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi
uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasosha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasosha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho
ukuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi sokuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo nabo bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcwelisa uhulumende kwesinye isikhathi isandla sokuganga isandla sesithathu singabe sesikhona khonapha entweni benezi
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Josphat, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembo bokuxhumana ngeviki edlule kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembo esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp bevala into njengeFacebook bekuyisikhathi lapha bese besehlisa khona ama-social bese ama-social ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangakhitshwa kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho so ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besezolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi kodwa leyo demokhrasi kayikho ngitshengisela ukuthi ibona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokeli kamgabe asikuthanda ukwenzakalayo njalo nxathi ihungahunga lolu mkhankaso lokawuphelanga abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo sebethi abantu abayedinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi kutshengisele azaphenduke umnankagwa usukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo mina ngesifiso sami ngisithi abantu bayenze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibanike incwadi elezikhalazo zethu sifunani ngabe ngihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakufuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo kuyafanana lohlupho esihlangana lalo
hayi siyakuzwa mnumzana njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngoba uningi bethu
ukuthi izanu yona ngwayo sikumelele khona lokho izanu kayikazwelo abantu bezanu kabalaleli njalo abantu bezanu kabala nembeza ngakhala into abazenzayo sikumelele kwikwesi kufunayo yikho ngithilo nezolo ngifithi sidinga abakhokheli abamela abantu thaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhathana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonokho kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona zabaningi asilazo so into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
gqiba uhlelo Joswat
enye engakutsho yikuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesi esiqalile njalo asayitini iyaphambili enye engakutsho yikuthi abantu bakithi asekele nini udlame kasithandane nini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadala asiwafake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sesikuqale asibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzela abantu mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sitikafuna komzathi esizinda kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima kuzima yonke into babhoti even efemily bebhoda bengidinga ngempopho amasosha ale uniform esibadinga komzathi abantu baningi besizinda babonile kopane bengidinga bethi nambiri besithi yini engigokhela abantu
hayi Joswat ngikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo
siyabonga
mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana uJoswat Mzaca Ngulube yini umbono wenu ngodaba lolu asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3 isikhathi sami sesiphelile asidibaneni kuhlelo lwabatsha uhlelo D-Connection ngolwesibili uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 p.m. bese lukugqiba ngo-9 olivalelisayo nguMike Hove ontanga bye-bye
yabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube
Zinana masiba
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lo bola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi batshade lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto khumalo izizalwane zezimbabwe ezihlala kule South Africa
okwakathisa ukuthi ekundleni abantu lapho kuyenza noma bengayazani behlangane khona lapho kathele thandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi la wena mama udlula ithothi kambe umuntu lo ongubaba ungumuntu onjani iphila impilo bani umuntu uvele ahle avume nje engaziki ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani so vele sokuzokunzima kakhulu
singathi vele abantu khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo-Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela
ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezi nkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlu yabo kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho lokho akusenziwa babuduwe namhlanje abantu sebesebenzisa kakhulu ithekhnoloji ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu efizama ukuthi siyake. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezizwe bemizi eyakhekileyo engaba lengqubekela phambili kuyamele ukuthi ma umuntu uthathe umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazani ukuthi indoda isuka kaphi inkuphi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuthi zibebe nekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lokuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenze
ngeke sizwanane kuyabe ezangihlupha kusasa. Kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizobalizipha, hayi ukuthi ngidahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakusho mina ukuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha e-South Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sizobe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sala nje sixhumana kuWhatsApp langa. Kodwa ke ngahamba ngadingisisa ngayo ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana e-South Africa noma kuphi bathandane, kodwa ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso. Umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele bese lingase lihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besicina sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya kakhulu.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalwane saseZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathinelo kusasa.
Hawu baba uDube nje sonke isikhathi hlelise sonke, ngiyabonga la.
Woliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube silalo.
Babe lobo lokoko kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu uNtungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 iverse ka-28 uPaul uyaloba lapha esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singena singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kube sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi athi vele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele umfundo okokuqala sinanzelela ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni ungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngasonkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu angathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo ezinengi isigaba esikhulu antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi ngakho-ke uNkulunkulu kulezi izinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo-ke lezo zinto ukuze kucinele nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle singakhangela udaba lukamose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona umose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekucineni umose ubhojwa yindlu kafaro ekucineni umose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana basegibhithe nangumuntu ade lahliwe nangumuntu osengumkhuphuzi ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo ningi izinto esihlangana lazo sicabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa okufulawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphothi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Omunye umama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana toke yazi wambuza wathi mama uhamba njani uyazi omunye umama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana toke azi wambuza wati mama abeweze njani tena wapendula wati
onge mwamba nake
wapendula lo mama wati go wati go
Shongwe and kupoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum Kwanele mthwakazo muhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 6 ekuseni asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatile